Lokhu ngobunye kokuvezwe ngumphathi mtambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mthangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokwethula impumela yokuhlafunwe emhlanganweni wedale labaphathi mtambo owenziwa maviki wonke owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe eMunumutapa. Ulandisa kabanzi uNkosikazi Mthangwa ukuba kuyini uhulumende yasethe wakwenza ukuhlawulela izikwelede zakhe kumankampani abalisa eyakuleli leya kwele South Africa e-Eskom.
Cabinet was advised by Minister Honorable Chasi of Energy and Power Development that Treasury is now fully paid.
Umnumzana Chasi wazise uhulumende ukuba usehlawulele isikweleti sakhe kwabenkampani imali engangezigidi ezingamashumi amabili yama RTGS, 20 million RTGS dollars. Kukhangelelwe ukuthi kuhlawulwe enye njalo elingana layona le kwabezesa okuzosiza ukuthuthukisa ukutholakala kwamandla kagesi yini. Lokhu ndawonye lokuhlawulelwa kwezigidi ezilithumi zemali yakwele Melika kwinkampani ye-Eskom kuzosiza ekwehliseni udubo lokusilela kwamandla kagesi elizweni.
Kwasekelwa ngumphathi ntambo wezemihlobo yamandla kagesi uMnumzana Fortune Chasi.
Izinto ezingabhadalelwayo singawujayeli lowo mkhuba, kumele sibhadalele izinto esizisebenzayo. Nxa ulima kumele ubhadala amagesi akho, nxa ulungisa isicathulo lokungumtshina kwakho kumele ubhadale amagesi. So sesifuna ukuthi iprogramu yokufaka amamitha ezindlini sibe sisebenze kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu uyabe ebona ukuthi amagesi akhe ahamba njani. Njalo ozehlala abanxa befuna bayakucitsha bekhatshana, bona bengapha wena ukhatshana le bayaphonga upressa bayabekucitsha. So siyabe singafuni khonokho, but ukuthi siye phambili ngengqubekela phambili yelizwe kumele uzesa abesebenza kahle lathi sibhadala amagesi esiwasebenzisayo njengelizwe, sibhadala futhi lapho esabesikwelede khona amagesi.
Ulandisa njalo ngokuqakatheka kokuba ilizwe lidinge ezinye indlela zokutholisa uzulu amandla kagesi uJasi.
Ekhariba njengokutsho kwami amanzi asehlile kakhulu, othi kasela amandla ukuthi alungise amagesi. So sifuna i-wind power ukuthi siyafaka impongolo leyana eyabe ibhoda ilungise amagesi. Sikumele sibe leplani yegas lesolar. I-solar sihlangebe ukuthi building wonke la esingathi kumbe eHarare kumbe koBulawayo sibe kwazi ukuthi phezulu lapha sibe space esingakanani lapho esingafaka khona ama-panel ama-solar. Singenza njalo sesizadingake labo abale mali abafuna ukuinvesta babuye befake laphana babe bethatha imali yabo yethu nasisebenzisa amagesi.
Lombiko wokwenelisa ukuhlawulela indleko lesikwelede samandla kagesi abaningi bathi ujonge ukukhuthaza abantu makhaza ukuthi babhadale labo izikwelede abalazo ezezesa, kodwa abaningi bathi abantu bathwele nzima abenelisi ukuhlawulela indleko zonke zemuli kumbe ukuthenga ukudla nje kodwa zwi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.